uhulumende lo imvama unenhloso ezinhle kakhulu izikhathi eziningi ezibukekayo ezizwakala ziphabitheke kodwa kube sekusithi khonapha ekwenzeni bekuphezeni lezo zinqumo abelazo kube lenkingi nxa kukhulunywa yinto engabanhle ngayizasebenza kodwa-ke ukubona kwethu lokuhamba kwezikhathi kusenzela ukuthi uhulumende kuyalezinto ezinhle kakhulu njengemboni kodwa ukuthi akwenze kuphumelele yilapho kwehlula khona yikho-ke ngesintu singathi indaba ezinjengalezi siyayicela ivuthiwe
kambe khona okungehlula kuyini njengoba sibona ukuthi uyabe sebenza le nhlanganiso ezifana labo Confederation of Retailers Association uyabe sebenza le GMB labanye ingxaki iba ngaphi lapha
kathi vele ingxaki kahulumende ezinto zakhe zisilela ngaphi zisilela ekuthini ziyakhulunywa banjengomlomo ekwenzeni dolo lokwathi abafana kakulalutho kuza kwehlula ngoba bonabo engxenye abaphakathi ngabanye babo abayithambulayo leyo mpuphu bayithengisa ngenhlengo ephezulu ey'ndaweni ezithize engathi siyakubona sakubona emapulazi siyakubona lapha ezenziwayo siyakubona ukuthi akulahlelo lukahulumende lokwaphuma sibili zaphuma lathi kla lanxa indongo zilungile singabe mhlawumbe sizesaba umnyama ongelampisi kodwa ngokwazi kwethu lohulumende kunabo bantu yibo futhi mhlawumbe abazabuye baphenduke babe kuthango oludla amakhomane bazakwenza enxebe sachaza kodwa kusiya bangabona ukuthi kule mali sebeqalise ukuthi bona bazigabhulile abantu bengazuzi lutho
siyabona njalo ukuthi okhokhela le-task force ngumnumzana Raj Moti isiphathamandla sikahulumende layo ngusomabhizimusi
ngangazi njengoba yena ngowakhe mhlawumbe impuphu engayiki ungahamba kobulawayo ezitolo zakhe emasupermarket ngomunye wabantu owakuthiwa ezakhe izinto wayethengisa ngedola le-amerika langerandi ungabuza abakobulawayo abazawuthemba iqiniso lona lelo kuthiwa sisebenzise idola lezimbabwe yena ayethengisa utshwala lokunye ayekuthengisa athi uwothe nge-forex ngabe uzathengisa nge-forex angithi khona kuyatshengisela ukuthi laye velekama ngowakuqonda entweni leli kanti vele khona kufakelwani umphathi ntambo kwehlulani ukuthi kuthathe nje abantu abayibo abazigubo lokuswela impuku ungadingi abantu abangasweliyo yikuhleka abantu lokungendlela.